izalwane zeZimbabwe zithi bezithwele amagapha avuzayo ngezandluphe lezankhathaze zempilo ku-2014. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Prudence JZ Mpofu uthi impilo ibinzima kwabasebenzayo kanye labaqatshiweyo.
Hayi, umnyaka u-2014 iqiniso lonke kubumnyaka onzima kakhulu kubo wonke umuntu okade ezisebenza, umuntu okade osebenzayo. It was really a tough year ekuhlaleni, ekutholeni imali. Thina siwese singamaforena, nxa uvele uyiforena kuba buhlungu kuwe.
Uthi akusakhulunywa ngalabo abangasebenziyo njengoba bekunzima ngitsho lakulabo abavame ukubasiza. Njengamazwe onke omhlaba, ele-South Africa lalo lonyaka lihlangane lobunzima obukhulu kwezomnotho. Inkampani exwayisa ngezomnotho eMoody's Investors Service ibike ukuthi kulokuntengantenga kwesimo emabhanga amahlanu ayiwa amakhulu elizweni. Lokhu kukhokhelele kuthini linhlanganiso yehlise imiklomelo yohlonzi lwala mabhanga. Ngenxa yokoma kwezomnotho, ugatsha lwezemali lubike ukuthi intuthuko ebikhangelelwe kwezomnotho iza kwehla isuka kokubili ekhulwini 2.7% isiya kokunye ekhulwini 1.4%. Kwabe bedinga imisebenzi lakho kube nzima njengoba kungela msebenzi lohlonzi edaliweyo lonyaka. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi okunye okuhlukumeze izizalwane zeZimbabwe lonyaka zincwadi zemvumo yokuhlala elizweni. Uthi ukubotshwa kwalabo abangelazo lezincwadi bekuphambili kwedlula eminyakeni, kanti-ke lalabo abaphiwa amaphemithi oxolo bebegijima besiyalelale ngemva kokuphiwa elinye ithuba lokufaka izicelo zokuthola amanye aweminyaka emithathu.
Sibone abantu behlukumezeka amaphemithi abo e-expire, baze kwafika leso sikhathi lapho esikade sesibancengele khona kwa-extendwa to 3 years. Kodwa kube nzima kakhulu ngoba imali ekade ifunakala i-870 abantu abaningi kunzima ukuthi bayithole noma besebenza. Sikhumbule ukuthi abantu baseZimbabwe bayathumela lasekhaya.
UMnumzana Leya uthi nengi liphinde lephulwa inhliziyo ludaba lwenkokheli ezikhethwe iZANU-PF ukuthi zikhokhele ilizwe.
Abantu bebekhangelela ukuthi iCongress yeZANU-PF ingaletha utshintsho, kodwa kungathi abantu abangenileyo abasha balokhu besafana lalaba abadala. Kusho ukuthi ngokuya sisiya phambili eZimbabwe akuthembisa ukuthi kungaba lotshintsho.
Unkosikazi Mpofu yena uthi njengoba uhulumende weSouth Africa esekubeke kwacaca ukuthi ngo-2017 abeZimbabwe abaphiwa amaphemithi oxolo kufanele babhekise amabombo emuva, kuhle abantu baqale khathesi ukulungisa isimo sezomnotho lesezombusazwe ekhaya.
Uma kusenzakala mpela, asihambe siyozamani nekhaya ukulungisa khona ekhaya, ukwenza ukuthi lobuhlupheka uhlupheke usekhaya, usazi ukuthi kule future, ngoba lapha singazi uhlupheke ubhadala ama-rent adulayo, yonke imali liyana kunokuthi u-invest ekhaya uyenza ngapha. So u-2015 sizothembela wona nje ukuthi njengoba siphiwa amanye ama-3 years, kodwa lokho lakho then after 3 years sokusenzakalayo.
Abanye ke ngabathi njengoba kungalahlwambeleko ngokufelwa, balethemba lokuthi u-2015 ubaphathele impumelelo. Ngimele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapo.